wanted.
So we see card is send up a VOA in the belly.
Namukela ku Studio 7 ngomvulo ekuseni mhla ka 13 kuLwezi 2023 ngisithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
singakhangela ukuthi uThabumani Masara asizwazi ukuthi uye ngaphi ukuthi wathathwa ngobani endibamthatheleni
sizamkhethi kuyini eleshi iyamifunane ekudlumbeni abantu
ibandla le-CCC lithi likhathazeke kakhulu ngokuthunjwa kwelunga lalo umnumzana Thabumani Masaya yena olokhe engazakali ukuthi ungaphi
leyo bona sokukhulunywa ngayo nge-RTGS imali ongekuyidinga ukuthi ma ngiyithole ngolwezi ukuthi angiyigcine ebhange ngizothenga ngayo ngompalakazi imali ephephukayo
izisebenzi zikahulumende zamukela ngemibono ehlukeneyo indlela umqhatshi wazo athi uzaziholisa ngayo imali yebonus kuyonale inyanga lelandelayo ezaphiwa lezinduna zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-CCC lithi likhathazeke kakhulu ngokuthunjwa kwelunga lalo umnumzana Thabumani Masaya yena olokhe engazakali ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na. Leli bandla lithi umnumzana Masaya ongumfundisi uthunjwe ngabantu abakade behamba ngemota yelunga lebandla lezanu PF umnumzana Scott Sakhuphwanya emavuku ngomgqibelo. Sehluleke ukukhuluma lomnumzana Sakhuphwanya phezu kwalolu daba. Omunye othunjwe lomnumzana Masaya, umnumzana Jeffrey Carlos, utholakale eShamva. Ukunsukwana ezedluleyo, kuthunjwe ilunga le-CCC elimela abatsha edale lephalamende, umnumzana Thakhutswa Ngatsiwore, ngabantu ababehlome ngombhobho wohlobo lo-AK-47. La namuhla kula muntu osebotshiwe phezu kwalolu daba lanxa nje bebikwa besazakala. Untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxele siphathamandla se-CCC eMelika umnumzana Thembu Muringayi ngalolu daba.
Indaba lezi ziyasibuyisela emuva njengabantu beZimbabwe esingakhangela ukuthi uThabumani Masara asizwazi ukuthi uye ngaphi ukuthi wathathwa ngobani endibamthatheleni in a peaceful country enjengeyethu. Ukuthi ma mina xabana ngendaba ze-politics yikho sebethunja abantu. Sabona futhi uNkatsiwore ethathwa the other week bamchiya elimele somewhere along the road. Hayi, into leyo kumele abantu beZimbabwe bonke sihlale phansi sibone ukuthi singawuhambisa njani, ngoba sezwa uNangagwa esithi yena ubaba uMnangagwa esithi yena they are the police, they are the CIO, they are the soldiers, they are the judges, they are everything. So mabe everything kumele bebe le responsibility, ngoba siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe they are entitled to a freedom of association, a freedom of political dispensation. Ma mina ngirepresenta i-CCC, wena urepresenta iZANU. That is no reason ukuthi unyamalale or ukuthi abantu bekuthunje ngendaba yokuthi uxabana ngabantu ngendaba zepolitics, ngoba sibantu banye anyway. We come from the same people. So khonoko kubuhlungu ngoba siyakwazi ukuthi itaitza mara la ka test asikwazi ukuthi wayanga. Siyakwazi ukuthi konke lokho kusikhumbuza ngendaba zeGugurahundi, abantu babe jikelwe ebhalagwe lamanye ama-mines angakaqedakali la ka test. So into le sithi ebantu bona leba abamthathileyo ukuthi hayi bafowethu chiyanani lakho lokho, ilanga lizaphuma one day konke kuvezwe lokho. And wena ma usetshenziswa ukuthi uthunje abanye, hayi ilanga lakho lawe lizafika. I-election yaphela mhla ka-23 iZANU ayiwinanga. Lokhu abakuyenzayo kukuwethisela abantu, betshaya abantu sezwa egudu iviki eliphelileyo kuthiwa kutshaya ukwalimazwa abantu over 19. Sithi why abantu bahamba bayalwela inkululeko le-freedom eZimbabwe. So hayi lokho kuyesabisa.
Lile themba lokuthi uzatholakala yini uMasaya njalo amapholisa abophe labo abamthumbileyo?
Ukuthi iZimbabwe government izasinceda ngokubopha bana laba abantu abalokhe betshaya abantu bebulala abantu belimaza abantu angubone sokumele ukuthi abantu sonke bezimbabwe sihlale phansi sibe le way forward ngoba sibona ukuthi izano isihlulekile ukubusa elethu ilizwe lezimbabwe lakathe sisehlekwa ngabantu beSouth Africa besithi siyanuka amakhwapha hayi asibambaneni zimbabweans sikhiphe izano le lomnangagwabo
Lo ngumnumzana Tim Muringayi isiphathamandla se-CCC eMelika. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena olandule ukuthi ibandla lakhe lile sandla ekuthunjweni kwamalunga e-CCC.
Ambona ukuthi izanu PF yabikwenzelani khona. Njoba siphuma nje ekhethweni, izanu PF winile election. Iyabifunane ukuthumbena abantu. Ambona ukuthi imisebenzi yenziwa izanu PF le. Le imisebenzi efana le yakuqala mhlawumbe. Liyana yalabana abantu okuthiwa hey ubaba cha abanye banjani yonke into enjani kungani izinto nje ezifuna ukuthi zingcolise uhulumende weZimbabwe kusenziwa nje ngabomu kodwa ke ayi asikuchiyene ezandleni zamapolisa bacubungule bephumele ukuthi kathi sibili ukuyikho sibili yikuphi ikuthi nje mina ngibona ngani wona amapolisa alokuyethisa kakhulu entweni lezi ngabe kuthiwa kaye kethisi ngabe amele esebenze kuphume sibili impumelelo etshengisayo ukuthi ba ukuthi lokhu kwenziwe ngubani ukuze ungahlali kusenzwa izinto zokuthi kugcine kungcoliswa izanu PF ungcoliswa uhulumende wayo ngezinto ezenziwa mhlawumbe ngabomu akulandelelwe kuphume sibili ukuthi kanti imisebenze nale emibi kangaka iyenziwa ngobani kanti yona izanu PF njoba ngisitsho ngomu ukuthi sesiphume ethethweni iyabifuna ukuthi yenzeni ngakona izuzane ngako kona ukuthi kuthiwa abantu banye bayacatshiswa nxa kuthiwa kucatshangele ukuthi iye kwenzayo Inambondi ambondiza no PF kwenzayo lo. Ngibona kule sandla esithile isandla sokuganga singabe sikhona. Isekutheni singcolise uhulumende wezano PF.
Kunsukwana ezedluleyo baba Gawule sibone ukuthunjwa elinye njalo ilunga le TRC umnumzana Dakudzwa Ngaziwore olilunga ledale lephalamende ethunjwa ngabantu abahlome ngama AK-47. Kodwa la lamhla lokho akula muntu osebochiwe. Amapolisa singathi ayawenza yini umsebenzi lapha kumbe njengokutsho kwe-TRC akula lutho alwenzayo ngoba le imisebenzi yabe zomvikela abakahulumende i-state security.
Mina into engingayitsho ukuthi into le yayiqala eZimbabwe ukuthi yenzakale elizweni leli. Isenzwa ezinye zakhona izinto sezicutshungula zatholakala ukuthi zenziwa ngabomo kusenzelwa ukungcolisa uhulumende wezanu PF kodwa kungasenani into engayiletha mina engayinika umlando libandla lezanu PF lo uhulumende ukuthi kabazame ukuthi kathesi bacubungulisise kuhle indaba zenezo ukuthi abantu bathunjiwe kubonakala ukuthi ngubani okwenzayo khonoko isandla senesi sitholakale Yalisanda zakona singatholakala sijezise ngendlela ebalulekile kakhulu ngoba isandla lesisilo kuganga ukuganga kwakhona kuyikuthi singcolisa yena uhulumende wezanu PF isandla lesi isandla esingcolisayo akulandingeke ukuthona kuthunjwa abantu la even lokhetho nxa kwathi akwakulungiselela ukhetho ukuthi umbethe khetho seludlulile izanu PF winile election so abantu babethunjela ukuthi kwenze njani nxa kuyikuthi kulokuganga okwenzakala kulesandla silokuganga phakathi sisenzele ukuthi kungcolise uhulumende wezanu PF akudingakale kutholakale ama state security agents akudingele amapolisa akudinge konoko bakuthole bese kujeziswa laba bayenza konoko
lo ngumnumzana Believe Gawule ilunga lezanu PF obexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we studio 7 Izisebenzi zikahulumende zemukele ngembono ehlukeneyo indlela umqhatshi wazo athi uzaziholisa ngayo imali yebonus ezaphiwa lezinduna lezinye inkokheli zomdabu kuyo nale inyanga lelandelayo. Isiphathamandla senhlanganiso yezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibonus. yebo kambe ibonus le ikunye kabili ukuthi wokuqala abasebenzi bonke bazathola i-50% ingxenye yebonus yabo ngoNovember kuthi enye ingxenye bayithole ngoDisemba. Lokho kube indlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye abanye basalele emuva. Kuthi laba abasalele emuva bayitholele imali isithethwe yadliwa phela ikukhwela kwentengo zempahla kanye lemisebenzi ekhona. Ukwenela ivele yona imali kayeneli. Owakuqala ivele yona imali eholwayo iphansi. Kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibhonasi uyingezelela isala nje ichile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigcwaliswe ngenye njalo imali. Yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini. Kuthi ke hayi singaza ke sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi. Kanti ke maziphiwe lokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani. Akusiko kwethu singake siyakusola ngoba labo bengabantu abamele bathole ukuphila elizweni elivele liphakathi kwenkinga nezomnotho.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla sehlanganiso yezinta elwela amalungelo ababalisi. Siphinde saxoxa lo mnumzana Themba kuye moyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi AARTUZ. Yena othi ngabe imali le ebonus bayiphiwa kanye kulokuthi bebe beqetshunelwa.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayiqamqamula ibonus le ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi enye ingxenye bayithole ngompalakazi. Lokhu sikubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi ukubudget abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi imali engiyitholileyo yileyo iyenela yini ukuthi ngithenge. Bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bonus okukhulunywa ngayo nge-RTGS imali ongeke uyigcine ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi. Siyazi ukuthi imali ephephukayo kusiyafika umpalakazi imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho. Uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima zivele kazikhohle. Zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithola imali engazincedisa ekupheleni komnyaka uhulumende abe seziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje. Kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela, useze sincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibonus.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna lazo zizathola ibonus. Singathi lenyathelo elihleleli yini nxa ulingavumelani lakho konke lokho. Lithi ngabe uhulumende wenzani?
Okubuhlungu ke kuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu iningi kule yezisebenzi. Indaba sithi iningi bayithola imali yabo iyisigaqa. Sikukhangela kukabili okuyizinto lokhu. Njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebhonasi ukuthi amncedise ukukhankasa. Amakhosi omdabu lo msebenzi wabo abawenzayo esuhloniphayo esukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lo mnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla se-ARTUZ inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni. Iphephandaba le-The Chronicle lithi iqembu lesizwe lama-Warriors lifikile lamuhla ekuseni eRwanda lapho elamukelwe izisebenzi zesigodlo seZimbabwe lalabo abahamba phambi kwabo ngeviki edluleyo. Iqembu leli liza kuba liseKigali ukuze kufike kusasa lingakayi eButare lapho elizadlala khona kumncintiswano we-2026 FIFA World Cup lingqikelana leRwanda mhla ka-15 leNigeria mhla ka-19 kuyo nale inyanga. Iphephandaba le-The Herald lithi eleZimbabwe likhangelelwe ukuthuthukisa inzuzo etholwa kokwenjiwa emigodini yelizwe okugoqela i-ion le-lithium ngesilinganiso esingama-25% ekhulwini i-25% ukwavala amanye amazwe. Singakangeni esigabeni esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho le-Israel lithi lizaphathisa ukuhlenga abantwana esibhedlela esikhulu seGaza ese-Al-Shifa lapho osokule ngxabangxoza ngesikhathi imbi phakathi kwele-Israel le-Hamas iqhubeka. Isikhulumeli sebutho le-Israel uMnumzana Daniel Hakari uthe isibhedlela lesi asihlaselwanga njalo abantu bayangena bephume kuso. Uthe abasebenza isibhedlela kusasa bazakhalaza ukuthi abantwana behlengwe besiwe kwesinye esiphephileyo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo uGolden Dube owayengumdlali weqembu amaZulu uthi abaqeqeshi bakulezi insuku balomlando wokufundisa abadlali abasakhulayo ukuziphatha ngendlela eqondileyo kulomsebenzi. Intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDube uthi kuqakathekile ukuba abaqeqeshi babe nobudlelwano labazali kanye lababalisi babadlali abasebenza labo ukuze abadlali labo bengatholi ithuba lokuba yizigilamkhuba.
Thina kumele coach singafundeli ukufundisa umdlali ukukontrola ibhola nokuphasa, siphinde sibafundise ngempilo okuthiwa ngama life skills angithi. And then sikhonapho nga ukhocha ama juniors kucakathekile ukuthona ube uvisitor umntwana lapha hlala khona, uvisitor umntwana lapha afunda khona, ngoba khonoko kokuthathu kungakuhlanganisa kuyancedisa ukuthi ube wathi umntwana lowo kuyini akwenzayo if ungalaye wena coach, if engibo abazali bathini, if abazali umntwana engekho esasesikolo yabe esikolo bathini, and then singakuhlanganisa khonoko kokuthathu singanqoba lento yama drugs.
Udube uthi udubo lwezidakamizwa seludale kuba izinga lomncintiswano phakathi kwabadlali liyehlela ngasafani lakudala.
Ngesikhathi sisadlala thina ayi competition yayinkulu kakhulu, ngoba ngiyakhumbula kwesinye isikhathi ngake ngahamba kuma juniors Highlanders kubhabha, ngafika hey ngathola sibili lami ngayethuka ngingakali khaba ibhola, yikho ngagcina sensiya kumdala ama juniors ayengaka Ernest Maphepha onguye wasishiyayo. Kodwa i competition yakuqala yayinzima sibili, because ngesikhathi nisadlala kwakulabo Ronald Sibanda, uNkosana Gumbo, oMercedes Sibanda, oWillard Khumalo. Kodwa lapho engangikhona ku amaZulu lami ngangicomfortable because I was captain for that team until I handed it to Ferdinand Mashindalo before I went to South Africa.
Udube waziwa ngegama elokusoma elithi Yellow, udlale waphinda njalo waqeqetsha emazweni abalisa eZimbabwe, South Africa, Lesotho kanye leSwaziland. Njalo uthi abadlali bakweZimbabwe baletalenta elimangalisayo.
Thina lapha eZimbabwe italent ikhona, into esibulalayo ngama facilities, ngoba ngale uzathubuka i facility ivele ibe iadvantage kulabo abatrainayo. Thina sithi sibuya lapha sitrena lapho kungalatshani, sebezidlala egroundini esiyibiza sithi kusesikwakweni, kodwa hayi eZimbabwe kule talent. Yikho uthola iSouth Africa nga ibuya ku national team ya Stratlish, kodwa iZimbabwe ngoba yiyo ebambe iPSL yakuphi yase South Africa.
Udube odlalela amaqembu aseZimbabwe abalisa eMthala, elePhinda Mzala, eleHunyani kanye leMazulu. Wele South Africa odlalela amaqembu abalisa eRainbow Stars kanye leAvondale Athletic. Uthethe umhlala phansi ngo-2003 ngemva kokulimala idolo lapho ahle aqala khona ukuqeqetsha. Njalo usebenze lamaqembu abalisa eBuccaneers kanye leNjube Sundowns phambilini ukuyasebenza izweni leSwaziland, eLesotho kanye laseSouth Africa. Uphenduke eZimbabwe ngo-2018 lapho asebenze khona lamaqembu abalisa eleHowmine kanye leLebulawayo City. Kulezi nsuku uqeqetsha iqembu leTalent Vision elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
UJoseph Njanji uphinde waxoxa lo wayedlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints, eLebulawayo Arsenal kanye leCosmos uBlessing Lunga. Yena othi kulezi nsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakoBulawayo njengalokho okwakusenzakala kudala.
Lunga uthi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqembu akoBulawayo ebisehlukanisa abantu, uthole amalunga omndeni engaphani umlomo, ekanti labangani labo bengabhemisani.
Idebhi yakudala socoktela into ngadlala iHighlanders, so uMaphepha nxa yakulethi uMaphepha yabuye ezokubhambisa ikeyibhora egroundini nje lahleli bekwazi sobasokeladlile iningi okusenzakalayo kuthanele ngumadressen mithi wenziwani amabhawunse echayana asuntasayo ikhole debhi bonayo idebhi yakatheza kuseladebhi uyabona amabhawu ebeyixhawula ngamanye amabhawu into ayena sasingayiva ongavunyelwa vele thi mangwangani mangali sibonela nga e-erini ngambona evini kuthi le dukisanduru ma esekuthanele even utsholoma engapha when I'm beginning, but they're brothers. SMJ, when I'm the confidence in the school, Miss
Alunga, Kale, the Lake, and Bulabasakula, Elizabeth Saints in Jalo, 22, Balo, the Lake, and Bulabakulum, Omnaga, 2005, La Pava, Lalava, Betinju, Abakala, Konam, Sevenzi, Utibulo, Utiabang, and Gibo, Labanga, and Ibam Chabuli, Uba, Sejalai, Pola, was in Alapezulu, Bako, and Ababa Sola, Uba Inda, by Kete, with the Lake, and Bulizabu Saints.
Ikeriame, Ababutum, Mang, Landa, Bangan, Babanga Tan, Umbolan, and the Saints, which I was in the show now, but
Misana lao njalo kunyazahlala ekukhwabitha ukuba ucine edlala encintisana lomdlala emthanda kakhulu ngesikhathi esasengumfanyana
leya mngani izavela ukuthi lami inxane idlala ibe njengayo so ngo Richard Choroma late Richard Choroma wayengwe playing for Highlanders biza Dabuka Express Richard Choroma his attitude he's playing game even in the field awubona ukuthi hayo Richard why is nike inxane idlala yaleli lami ngifisa ukuthi ibe njengayo so ngidlala
ngiyemva kokudlalela iqembu leZimbabwe seyinsulunga odlalela amaqembu agoqela elebulawayo Arsenal kanye lele Cosmos uthethe umhlalaphansi ngo-2011 eseqhatshiwe enkampanini yeKodak okuyilapha lokho esebenza khona ngimele Studio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji.
Okwamanje ke sizwe imbono ethunyelwa ngabalaleli beStudio 7.
Ngibingelele basakaza mbone nabalandeli azifundo zonke indaba. Ngilombuzo lapha uChaba ngiyamuzwa mina ngiyadideka ngingedwa uChaba ngolo kulabantu abamlandelayo abe TCC kulabamphikayo kodwa mangithi ngiyabheka mina ngedwa uChaba ngolo is a snake inyoka is a black mamba lo umbulali lo why yena emakhoti ewina kodwa engazi ukuthi ngaphela uChama uyamphika kodwa utshela ungwe TCC why emakhoti ewina engabuzwa umbuzo engaboshwa kodwa abantu baxoxiswa ngoChaba ngolo badala vulana amehlo manje thina sifuna umbuso ongcolileyo manje olamanyala manje uThaba ngumayeza akaze kahle but engazi engesizani phakathi asifuna umbuso wedot siyacela bandla ulwa vela siyali sazokulwa osife masifa because uThaba ungaze ngombuso wezalo woza ngombuso oclean obala nje hayi onesizani phakathi siyacela nkosi yami
uchona njani ntunga hayi tena siyachona lonke nje basebenzi beStudio 7 siyalibingelela. Hayi senzele umsebenzi kakuhle bantu. Kakhulu kakhulu liyasichasela wonke livumbula longaphasi kwamathebuli. Kodwa ntunga mina into endanisayo ukuthethisa bantu. Hayi ukuthethisa bakini. Njengalabo abantu begoli ntunga mili. Abantu begoli kakula lento eyodwa abayikhuluma yezwakalayo. Abakuyi bazevota. Okwaba bama ngokuthethisa lokudemonstrate begida khonale eSouth Africa. Hayi njengabantu abethu laba baseSouth Africa kabawumane balo muntu phansi. Abala le nto yabo ekhulunywayo iqonde ngitsho. Ngitsho nje. Eza umuntu abantu abakuthi ayikukhonkoda. Buyanini ekhaya lizevota madoda. Sikhulume lehlilekile. Lokuthi liyabalithethisa abantu abavotile alibuyi lizevota. Vele alilancedo. Futhi into engiyibona lakhona ngapha egola kulanto elilayo abalezinto zabo anti siyabazi abalezinto zabo babuya bezevota bayenza njani bayeze lina le makhaya nilesho ukuthi lakini vele kalini uma lokho lithethisa likhona ngapha ayisini lodwa silabo yathi abantwana abanjengani vele siyabona ukuthi egoli licatshile.
Salibonani, salibonani kuStudio 7 balaleli labasakazi. Hey, thina sesikhathele bantu. Sikhathele ngezano silapha. Sikhathele sibulekho umkhathalo okuncane. Njengelani lo uChaba ngozenza uChaba ngwamanga lo. Kake sixolile bakithi. Kake sixolile uChaba ngolo. Enamelakho ukudlayo kake ke ukuhlupha nabo labantu bethu abe-TCC. Kake siyekethi nabantu be-TCC sike sizame sikuzamayo. Kade nohlaselana lathi kangaka yini udlani ukukhulu khona ngaphezanweni yakhe. Kake sixolile.
ke kake suke lapho bakithi ake lisikhiphele na nalo chaba ngolo lisikhiphele na sibili ngomusa kaNkulunkulu kake suke lapho kuye ke ukuthi ebeloke sihlupa thina uma nelani kade umuntu okhuleyo ngakho uma nelani uvelene kade uzamani kahle kahle yaza sikwazi ukuthi uzamani lo chaba ngakona lo
Studio 7 sabona ya bengajabula ama audio ami ngafuna angikho ngendaba yabomfukeni nabo Chabang nginendaba yokuthi abantu sebeconcentrate entweni yokuthi Chabang ufukeni ba sicela likhiphe izalo into esiphezwayo iyo le nto le abantu bengavala indaba esiphezwayo befake indaba engekhoyo nje sicela nisiqhubekeni ngendaba esiphezwayo le ndaba le izovala indaba le okumele siyenze ukuthi sikhiphe izalo esihlalweni Please guys, siyahlupheka. Ngiyabonga phansi. Cela nisenzele njalo ke nikhiphe indaba zabo mfukene wathwathi isikolele ngalo. Ngiyabonga.
Eh, salibona, salibona ku Studio 7. Hayi thina sikhona siphilile. Hayi lezi zomfana lo usengezu lo. Hayi into le thina sesiyibonile ukuthi yapi vele sebefuna ukudilizana iTPC yethu le. So thina sesizimisele ukuthi abayidilize ma beyidiliza abayidilize kusasemanje masitsha sibabonise ukuthi usengezo kala support sazi ukuthi uzosupportwa mbani oruchamisa ma etshintshe igama ma bengamudla ukuthi setshintsha legama atshintshe kusasespeed yikho sesikumele sikhona kuground la sikhona sifuna ukubona ukuthi lawo ma-supporters kasengezo uzowathathaphi uyagcina ukudiliza ibandla kuphela akula muntu ozamsupporta thina singabakachamisa ahambe efela le ekudeni alidilize lelo bandla ukuthengwa kwakhe right thina singabakachamisa noma engakabi noma ibandla lingadilika avuse linye siyasala lokhu esilandela yena
Studio 7, Studio 7, siyabingelela abasakazi bonke siyabingelela bakithi sicela abantu beke besihloniphe belungise nje into ezi-right belungise into zihambe kahle eZimbabwe zihambe hhayi kudonselana ukuthi omunye udonse uChabang udonse yale ubulala iZimbabwe uChabang ngoba ngani thina kade sesiyenze abantu sebedingile ukuthi bona bafuna ukuthi beyenzeni kungani ungubana hato wena before kungakavotwa walungisisa indaba lezi sokuvotiwa amavoti la sifuna ukuwathengisela iZANU-PF iZANU-PF asiyifuni eBulawayo asiyifuni totale kobulawayo babulala abazali bethu ngegugrawundi mina ngiphuma eplamt kogwamagwama laba bantu basiqeda ngegugrawundi asiyifuni eZANU-PF Studio 7 ngicela ukuthi into ikilozeni yami uyibale oChabang beyizwe saphela thina saphelelwa ngabazali manje siyahlupheka egoli ngendaba yegoli siyatyiswa ngendaba zabo manje bayasihlupha futhi
Sakubonani Studio 7 labalaleli ye Nhlanhla lo sevelile umfana wasenkayi yes uzwile umlayelo lapha ngaseSouth Africa athi thina sigeze siyanuka amakhwapha kodwa basihlolela shem phezu kwamazwe wonke la lapha eSouth Africa kulamanyasa lamandawo lamachangane bekhetha thina abaZimbabwe ukuthi asigezi ngoba balalathi amaZimbabwe asicela besihloniphe kancane abantu beSouth Africa asicela besihloniphe bakithi basabasweli bangathini nje sakonke bafuna konke bazobekhathele bafuna ukukhathalela phezu kwethu hhayi besihloniphe kakhulu bakithi siyageza kula muntu ongageziyo lapho omunye abe ngagezi maybe kakuyisimo yabe ngazenzi ama-perfumes lawo konke ama-rolons yafaka phezu kwamanyasa lakhona la mandawo amachangane aze basikwatisa kabi shem basikwatisa okuzwayo siyabalalela lapha siyezwa into abazikhulumayo bakithi
Studio 7 ivuka njani i-Progressive Zimbabwean Foundation i-organization registered esebenza ngosemthethweni ngama-youth aseZimbabwe asehlangene abona kungcono ukuthi bahlangane balwise umbuso wezigebenga umbuso weZANU-PF
lawo bekungamazwi enu linabalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngizaphinda inombolo njalo +1 202 465 0318 lawe ungathumela umbono wakho ukuze siwusakaze emoyeni Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangele ebesihamba phambili. Ibandla le-CCC lithi ilunga laleli bandla elithunjwe kuthange lilokhe lingakabonakali. Izisebenzi zikahulumende zamukela ngembono ehlukeneyo indlela uhulumende athi uzaziholisa ngayo imali ye-bonus kuyo nale inyanga lelandelayo ezaphiwa lezinduna. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.